Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 esonto mhla 6 kuLwezi 2022 ngugibs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe.
Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapolisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
Angikholi bona uthamisa kashima bekuhambanishaba antu as much as ibaba umnyakaza neke wakho wathinahambanishaba antu kodwa ezixokoze njena leziyane ezikhona yizo emele sizikhuze.
Abakubandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hathi inkokeli yamabandla amapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Umsebenzi wayithathela nje ngokuyafunda ngokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ngelanga lingaka lomshiso ongakanani umoya ongakanani nezifuna kwakhe.
Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokutapha isimo somkhathi, ukudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abakumabandla atshiyeneyo bathi kumele kukhankaselwe ukhetho oluzayo ngokuthula ukwenzela ukuthi kuqhutshwe ukhetho oluza kwamukelwa ngabantu bonke emhlabeni wonke jikelele. Kulabanye njalo abathi amapolisa leZimbabwe Electoral Commission kumele belandele imithetho yelizwe ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo. Unkosazana Precious Ndlovu ngomunye wabasola okwenziwa ngamapolisa leZimbabwe Electoral Commission.
Kumele amapolisa aseZimbabwe asebenze umsebenzi wawo angasetshenziswa yiZANU-PF ngoba bona umsebenzi wabo yi-uphold a constitution yeZimbabwe. I-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi ama-political parties anuntisane. Iyavuma njalo ukuthi nibani lobani kumele abe lelungelo lokukhetha i-political party yobusekelo. Nxa izakhamizi zematobo zikhethe ukuthi zisupporta i-citizens coalition for change, iZANU-PF ayingabafuzi ukuthi basupporte iZANU-PF. Iveki njalo layo kumele iqinise umthetho wayo yokugwema abantu abayenza i-political violence ngoba ama-issues akhona. Iveki yatshelwa singananzelela okuyenzwe insizwa ukuthi abantu bebekuletafula lapho abantu besiyareporta ukuthi sebevotile njani iZANU-PF ithatha ama-IDs abo. Iveki bekumele ukuthi i-acte on that one, bekumele i-acte njalo ku-political violence eyasematobo naseyinsizwa.
Bakhala abantu ngodlakela olwenzakala elizweni ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Umnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi kube lokuthula eZimbabwe kuze kufike usuku lokhetho.
Into kumele siyenze kona asiwaleni okuyinto kwe-violence yokomkhuhlane kana sisomteni ndaweni esibambile. Mina ngize so akuna bufakazi bokukhonela awusoze wafa wabuthola ukuthi umongameli wepresident omunye omgabe wake wawasuma aliyona right is no violence but asikena abantu amanotsha abantu zobe ingiziyasinsiya abantu labana baye bekukhuluma ngenhliziyo zabo zonke ngoba abanye bakhona bayibona i-violence ngesikhathi sempi babona ukuhlethoka kwabantu ngesikhathi sempi and they don't wish anyone into enjalo. So genuinely but because of lapho thina isiqoqodo omahlafuna ithingane ethepike neyikani ababeethi hhayi mina ngizakwenza kuphela. Kungasuki kubomangameli bethu, kungasuki wenza kumbe uchamisa kumbe ngubaba upresident uyizini Mnangagwa. Angikholi bona uchamisa kashima bekuhambanisha abantu as much as ubaba uMnangagwa neke wakho wathinahambanisha abantu kodwa eziqoqodo njena leziyane ezikhona yizo emele sizikhuze, yizo emele sizivezi egcekeni sizichaye lapha.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okunhlanganiso ye-Freedom Alliance uthi uJuma ukhuluma eziluma ulimi.
ukhuluma kahle ukuthi khona lokho yikho kumele kwenzakale kodwa kwenzakale mina lawe khona apha singaxabana sibabili kubotshwa bani nje kuza kubotshwa mina ubuye wena wazonjaya kumele kusitshele something kungaya kulwa udlodlo lodlomo udlodlo sazi ukuthi ungezalo ozabotshwa ngudlodlo kodwa udlomo kunguye obuye wazojaya udlodlo kulungiseni khonokho ngithanda ukuthi uyavuma ukuthi into le kumele ilunge njalo ke sengisithi kuzulu wakithi lingaze lavotela umuntu olitshayileyo khona lokho i-TPC nxa yavotela itshaya abantu abantu yibo who are to blame nxa izani itshaya abantu ayingalitholi ivoti yikho ngikutsho-ke nginxusa abantu bakithi ukuthi ake sizilungiseleni into le ngoba yithi esithunywayo sibulalane thina sihlezi sonke ungumakhelwane wami ungumzawami ungubabazana
umnumzana Freedom Murethu okubandla lezanu-p f uthi abatsha kumele bekhuzwe ukuze kungabi lodlakela ezimbabwe
antsentelwe then sikambele umuntu amanga mbodlile khona kaloku mbo uwazi ukuthi umuntu ozahamba ngedirection yonaleyo some of the things are stage managed angiyali sibe ukuthi kwenzakala kwezindawo se abantu bathayiwe but let investigate kubone futhi abantu abathaya abantu bangobani iye kotho abantu sigcone izanu p f sibhonke kuko kwenzakaleyo izanu p f abanye phakathi komaphathawo banama-divisions between their parties and bayekuukuthi bengaqedelana bengathana khona ngale bebekwazi bethi siyakwazi vele ukuthi abantu they might try and settle their scores within their political parties. Then they just start blaming us. See, we're not a violent party, and I thought we're a party of violence. We have to talk about the people who are just here to and we're going to join the three laps. I can't say my political parties are to mobilize on Tanga, then I don't do anything. Then I say, change this one. We have to make a special amount of money, but I want to get out of my political parties. Let's not be used in violent activities. The future of this country is in our hands.
Ngasenelisanga ukukhuluma lesiphathamandla zamapholisa kanye labokukhomishini eqhuba ukhetho ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Umiso kancane namhla ukuhanjiswa emkhathini kwemtshina yokutapha isimo somhlabathi ukudumala komkhathi lokunye kweleZimbabwe. I-National Aeronautics and Space Administration okumele ithwale imitshina yeZimbabwe satellite kumbe iZimsat 1 ithi kulokunye okuveze ukuba kungalumatha umlilo ku-ND-18 rocket okumele ithwale imitshina le leminye isuka kwelemelika. I-NASA ithi sokukhangelelwe ukuba i-rocket le izandiza kusasa iyetshiya imitshina yeZimsat 1 leminye emkhathini. Ingcwethi ezitshiyeneyo eZimbabwe lezikwele Japan zibambisene ukulungisa iZimsat 1 elakho ukusetshenziswa ngabalimi labanye abakhangele ezomkhathi. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Robert Ndlovu, ingcwethi kwezobulembu be-intanethi.
iZimsat isatellite encane izingane nje malinganisa lebhonzi ndikhathuna hayi ukushinja kwayo mbonzi kuyaziya 10 kilograms mandilinganisa kodwa nxa ilontsha ilontsha nje njengamakhethelasi yaqonde esibhakabhakeni kodwa lokho kwenze kwi-program ehlanganisa i-uganda lezimbabwe lejapan ibhofu lakhona lekuyi-satellite kudizayinwe ngama-enjiniyas khona lejapan after izimbabwe zifomoye kuthiwa izimbabwe i-satellite agency ngisiye ngakhona umsebenzi wayi-satellite le ngokuyafunda nokukhangela umkhathi ithathe i-information yomkhathi ukuthi ngelanga lingaka nokuthise ongakanani umoya ongakanani nezulu kunakwazi kube kuthatha imifanekiso eqaqayo ngokuphezulu khona la ayifanani nala ama-satellite abogugu wonke yayo zamtelisa yona le ilungiselwe uku-collecte i-information ezimbabwe ezedication ihlasa magama phela njani ezedication kuyanceda lokhu ekutheni konkona le-information nxa icollectwa esibangeni eside emva kweminyaka eminingi ile thetheni imedial njengoba nizazi ukuthi kule nto ethiwa i-global warming.
Ye kodwa singathi kunceda ubani khonoko Ndlovu?
Kunceda abantu abalimisi abalimayo lama-explorers asonke kuyanokuthi nxa uhlanele nyamsesaza ilimvuzo izasebenza kuphela nxa kuyukuthi i-information yale ekholekthiweyo nauthi iyasetshenziswa ngoba njengoba ngithi i-program the NASA involved ukuthi be-empower amazwe adivotayo anjabo zimbabwe zikhande kamanje ukuthi izekalizwe kube ne-satellite yayo ne-quality information yayo ngendlela zayo ibe ne-capacity yonale i-satellite umhlobo naloo yesetshenziswa ngu-Elon Musk ukuthi elephi i-intanethi i-mission technology kuwona le flafa
singathi akuduli yini kume njani khonoko umbane obhatalela khonoko
abayibhatalelayo i-technology nesulayo ngathiimalini amjambonisazi ya-700,000 ye kodwa lakhaliseti i-consortium yangona kuthiwa i-bed i-IRD owathetha nto lokuthiwa i-Japan ama-injiniyaze lapha abahambile mbelani nebathathu hambe i-Japan itrena khona ngayo yaya akulontshele ezimbabwe ngafuna ubona ukuthi vele i-intricate ezingakanani lontshela khona le enasa so imkhitha lapha weliyakukhonkona ukuthi ihambe ukuyatraina ahambe ngamantshi yafunde yalokhu yalokhu kodwa asesetilati yeyaziwa ngabantu nenzela ekuthiaza nceda ezebc efuna amabhora lamanje mainly into i-global warming amathiwa interesting ne-global warming ukuthi indawo lezi amaforest yaphela yaphitheresi yakhwela lapha kuyamazane kuye-fortune imining and all the things into ezikhonkena i-nature more than major thing. But obviously the other thing, it is easy to monitor security. I'm not going to have to look at it. I don't think that you can do that. It comes to all those stuff. But you can figure out your place you are in the vacuum. Yeah, I'm not going to say that I'm not going to have to stay there for a year or 4 or 5 years.
Singathi ke i-data inale iyahluzwa mbani i-data inale etholwa yi-satellite le
khathesi currently i-organization abayibumbayo i-agency eyi-insta iseyinvethe zimbabwe so mainly anto abasebenzisela i-counter climate aki-meteorological office ngabantu abangayisebenzisa labona bamathiwa 81 and 15 abela nxa uzaba esikeqimbe kuzaba la mani athi kuyenzeka ukuthi mina ngezimbabwe ekanokokuwona i-81 and 15 kodwa abamele bekusize yenise yizethu ama-academics ama-scientist.
Umnumzana Robert Ndlovu yingcedi kwezobulembu be-intanethi besixoxa laye ekubulawayo. Sihangeni kwisigaba esilandelayo sike sikhangele ezwela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo olwama-midterms oluqhutshwa ngolwesibili. UBiden uthi sesiguqukile isimo somnotho esihlupha abantu abaningi kodwa abakubandla lema-Republicans bathi bazathola izigaba eziningi zedale le-House of Representatives kanye le-Senate kukhetho lolu. Indizamtshina ye-Precision ebithwele abantu isuka eJerusalem isiya ebukoba iwele edamu le-Victoria namhla kwabhubha abantu abathathu. Sokwisikhathi sezamasiko. Kwezamasiko namhla siqoqa lo mnumzana Qhelokuhle Gumede othi watshaywa likhosikazi lakhe. Uxa njalo ngodaba lolu lo mnumzana Mbonisi Mtungwa ingcwethi kwezamasiko. Kulo phenyu olusanda kwenziwa oluthi kulabesifazana abatshaya amadoda eMathebeleni neSouth. Ugumede uthi lokhu kwenzakala ezindlini elizweni lokhu ejikelele.
Ye Gumede, kunjani mfowethu?
Ngiyaphila baba.
Ndizokuthiwa amakhosikazi enu alithiwa senzima lapho.
Hayi ayahlupha baba.
Kuthiwani? Tshela mina Gumede.
Hayi abapheki abasasi ayineni sesizenzela nje.
Yindaba?
Angazi mina ngise-South Africa babutu.
Ye.
Angazi ukuthi uhamba kanjani. Heyi bayahlupha manje.
Mina basalibhekele lapha ezinto njalo balethusela.
Sesiphila ngama-take away.
Nkosi yami.
Heyi angazi singakulungisa kanjani manje.
Nokutshaywa lapha baligijimisa ezindlini.
Basigijimisa.
Kabe kutheni Gumede?
Angazi or bazongabangani, angazi.
Wena sebakutshaya kangaki Gumede?
Hayi mina bangishaya kayiwani.
Ah, wabaleka Gumede?
Hayi ngihamba emaphoyiseni. Abafika basisalisa nje erumini bathi hayi silungisa indaba yethu.
So.
Kusafani nakudala, thina masikhula sasibheka obaba bekhula, kusafani manje. Ukuthi ma ubuya emsebenzini uthole ukudla kuxakiwe, uvaliwe emganwini, manje hayi. Abusafani, basala bekhathele.
Eyi Gumede, kunzima lokho sitshela khona.
Ah, kunzima babudoda.
Babe kuchanga.
Ebathile into yigedeni oyibonita buleka nje.
Eh.
Ene uthi ayifuna ukugedeni ifaye plugin. Ya, yona ke le.
Kosi ya mawuli mala.
Hayi kancane. Bashuzulela kancane emuva lapha eXhosa.
Amapolisa athini?
Hayi, bathi silungise indaba yethu, sasana phansi sayilungisa. Mara kodwa these days ngathi kungcono man.
Wawenzeni Gumede uzu ukarajo kanga?
Angithathi yaphuza babuduke la kube sitakile.
Eh.
Eh. Uma sitakile sokuba umali umsulu.
Wawumana usithini Gumede?
Hayi, kube sitakile sengumana. Sikhuluma ngento ezingekhona.
Oh, usithe ngingakhuluma ngamanye amankazana?
Hayi.
Eh.
Baba.
Awuzange ukhulume po ngamanye amankaza lakho?
Hayi, ndingangizizwa. Wayivuka nje nengithela mina ngisakhumbula.
Ye madoda.
Angisaphuzi kakhulu, hayi. Utshala nabo besixabanisa.
Kuyini okwakwenza ukuthi ungambiseli?
Singaboni ukuthi izomlimaza. Ngazi ukuthi ulala le ndoda lifanye lomfazi. Uyagcina ukudobha something umthinta indalo erong ukulala umntana abantu.
Ye, so manje nxa sikhuluma kathesi singathi uthando soluvutha kathesi okungcono.
Hayi, sokuright manje doba ngisakhali. Naye ukhona nje uhleli la.
Kungaphi phela uMrs. Gumede?
Ah, seleni.
Ah, umbingelele kakhulu. So le ngiqhela kuhle Gumede, uGumede uyakala lapho uthi yena bamthela isibhakela. So Mtunga, amafutshane. Ngathi ngokwehlela uGumede.
Eh, hayi kuzima uthi bazwe amanye amadoda phandle. But ngiyacaca ukuthi kwesinye isikhathi abafazi especially mina yabona ngise South Africa. Yabona abafazi abaningi inkinga ababa nayo ngabangani yabona ungathi even unendoda or indoda ube nomfazi ube kakhulu nabangani aba single bazokutshela izinto ezirongo lizagcina zilixabanisa most of time abafazi laba balalela abangani babo and bangazi ukuthi izobahlupha kusasa so ngangikhuluma lomunye umuntu ngixoxa ngisithi but there are very few abantu othi usuka basuke nabafazi emakhaya baze maybe baqeda bo 5 to 6 years bebonke because mayefika la umuntu uthatha izinto eziningi athathe lokho athatha ama-advice abangani gcina izinto sezimoshakele so and like South Africa kunalento yokuthi ngangeke ngibone omunye umngane wami wayeke balwe nomfazi buya imoto zamaphoyisa ezi more than 10
hake wona mhlasima lapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki
ezayolumzule
lapha uGumede uyakhala okunye okumangalisayo sike sizwe ezokholo lwesikristu enxa kungathoka uGumede inhliziyo
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamili nkumo lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
siyabonga ke sizaqhubeka ke ngohlelo lwethu lokuvuselela umoya sithathele khona phana lapho esisuke khona sigcina uhlangana encwadini yezaga 14 verse lika 29 abangawuzwanga lowo mbhalo ngizawuphinda ufundeka kanje uJehova ukude nababi kepha uyezwa imikhuleko yabalungile sikhulume ngentsha yethu ukuthi ukukhula kwayo kayisikho esikufisayo thina abazali abaningi siyakhuthazana ukubana kasibakhulekeleni abantabethu uNkulunkulu uzayizwa imikhuleko yethu kodwa uzayizwa nxa lathi sikhuleka singabalungileyo sigwemana lowo namhlanje mfuna ukuthi ke siphose ibilihlo lengqondo emphakathini esigabeni esiqintini elizweni lonke lomhlaba wonke ukuthi kade bona abantu laba ababi yini abayenzayo ehlukumeza imphefumulo yabantu uNkulunkulu aze abe kude nabo uyabona nxa sihlezi ezindaweni zikhona iziphathamandla ezijiyeneyo ezenza imisebenzi ebalulekileyo kodwa ethiyajiyeneyo xa sikhangela bonabo abasemphakathini sibakhangela sibacathanisa lokwenza kwabo singathi ngabantu abalungileyo yini kumbe ngabantu abahlukumeza abanye phela bakhona abantu abathi bangabekwa laphana umangale ukuthi hawu Jehova nguye umuntu le esasimphila la enxa sasanika la leso sikhundla namhlanje sokutheni usephenduke wabangenye into bakhona abantu abanjalo ngikhuluma kubo namhlanje kangicwicwizi nxa uphethe isikhundla leso olaswa ukukhathayela ukuthi isikhundla bani ingcekuyisikhundla leso olaswa emphakathini kwemana lo bubi yikho uzabona uNkulunkulu ekwenzela kahle ngoba ukwenza kwakho okuhle kuyahlangana le mikhuleko yabalungileyo uNkulunkulu akubusisa kwenzele kahle kodwa nxa ulokho uqhubeka usenza izinto ezingayisizo uqhubeka lo bubi emphakathini uNkulunkulu vele uyabakhatshana lawe yikho phela sibona abanye abantu ngitsho lalapho ezihlala khona amabizo abo kakhulumeki ngoba ayalumela amabizo abo ayababa emlonyeni sengisitsho labakhulu abakhulu othiwa yibo abakhulu elizweni abanye amabizo abo abizwa abantu benyenyeza ungathi kukhulunywa ibizo lomthakathi ngoba na ububi babo ababenzayo bubenza babe babi emehlweni kaNkulunkulu labantu ngoba abantu bayizidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kahambisani lobubi ezidalweni zakhe abantu yikho amaNdebele esithi ngabazinuke amakhwapha kuyikuthi bazibone ukuthi bami njani ekwenzeni izinto labo ababi kasibasweli ezigabeni kasibasweli ezinkonzweni kasibasweli kukhansili kasibasweli emafektari kasibasweli ingabe kungabi sengitsho lakulo ilizwe ngokwalo kasibasweli abantu ababi ngoba bahlukumeza imiphefumulo ezidalwa zikaNkulunkulu uNkulunkulu kasoze abezwe futhi kasoze abenze lokuhle kodwa ilizwi libe selisithi kodwa-ke kunjalo uNkulunkulu uyezwa imikhuleko yabalungileyo abalungileyo bazisikela ehwahweni likaNkulunkulu lokulunga lina eliphethe abantu sukani ebubini siyalikhulekela ubana libe ngabantu abalungileyo asikhulekele Thixo ingcwele busisa bonke ubukhokheli buphume ebubini lobo ababenzayo bakhulekelwa yithi sidinga ubana usophule ebunzimeni obukhona ngoba sithemba ubana inhliziyo zethu zilungile zamukele kaphambi kobuso bakho amen
lolo bekulohlelo fuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo ungathinwa lakusasa Wezemidlalo eZimbabwe lehlulekile namhla ungena kusigaba esilandelayo emidlalweni ye T20 cricket kulandela ukunqotshwa kwalo ngele India. Kwezenguqu nansi impumela yemidlalo yeCastellaga Premier Soccer League edlalwe namhla eZimbabwe. Manika Diamonds 0 Ngezi Platinum 0. Triangle United 1 FC Platinum 1. Highlanders FC 1 ZPC Kariba 1. Rentals 1, Dynamo Stimbare 0. Some beauty defines the nature of a person.
All the things you see. Umnkuli ophuma kobulawayo. Ngilibingelela, ngilincusa, ngilixhasa, ngisithi kini, ngililethele i-album lami elisha. Engilikhiphe ngo-2022 ngiyajabula kakhulu kulabo asebeke balilalela nalabo aseke balibona kubomabona kude ngathi indawo ezinjengabo YouTube lapho kulama videos ami khona engawakhiphayo ngiyabonga kakhulu ngesekelo lenu suka obulawayo ngingumculi okwasebenza leqembu elaziwa kakhulu emhlabeni inkululeko yabatsha School of Arts elihamba ukuthi iyasa sebenzela bo kakhulu kobulawayo kodwa ayisibo bodwa engisebenzela abo ngisebenzela abantu abaningi amaqumba amanye njengeyinsingizi bona ababest e-Austria ngisebenzela bo kakhulu labo nje abaningi abantu abaningi abayenza into zomculo le-art ngoma zami engazikhiphayo okuthiwa ngugijima yiyo engathi yiyo ingoma elidlalade ku-albhamu yami engiyikhiphileyo kuthiwa ngugijima nayo ikhona ku-YouTube lingathola isikhathi lingayibukela kumbe lihambele ku-Spotify kubo-iTunes lizoyithola and lizothola lonke i-albhamu likhona apho mina ngarilezi ingoma eziyi-8 ku-albhamu lami lona leli engilikhiphe ngo-2022 so ngithemba lizalijabulela ngoba imusic yami ihlanganisa wonke nje into esibhekana layo nsuku zonke njalo iculo lami liyakhulisa amasiko akwethu akobulawayo njengabantu esazi ukuthi everyone ule history nje kusukela kudala khonale sithatha yonke into ebisenzeka siletha till today sixoxa ngayo sikhumbuzana ukuthi sivela ngaphi siya ngaphi December ngizabe ngisekhaya kobulawayo eZimbabwe ngizophefoma khona kobulawayo ngiphefome la se Victoria Falls so ama dates hayi ngizowaletha just nje kungela sikhathi esiningi ama dates ngizowakhipha azobe khona yonke indawo kuma social media yami ngikhona nxa lingidinga kuma social media lingahamba ku Facebook ngumamozi ngihamba ku Twitter ngumamozi officially ngihamba ku Instagram ngumamozi - officially so liyangithola ke lapho abafuna ukungithola ke ku email ngikhona email yami ethi ngumlawsroben5@gmail.com labo abafuna ukuxhumana nami ku WhatsApp inamba zomsebenzi ngathi ngize WhatsApp ngu +42077850758
Mamozi lo ushaya sibilezi wayo nangoke uthi limsekele phela uRobin Mlawuzi okwamanje ukhona ngale ke e-Austria. Singagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Abakumabandla aphikisayo bathi iZimbabwe Electoral Commission lamapholisa kumele belandele imithetho ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo. Abakumabandla leZANU-PF bathi kulabantu abazenzela santando hatshi inkokheli yamabandla amapholisa leZimbabwe Electoral Commission. Kumiswa kancane ukuhanjiswa emkhathini kwemitshina yokudabha isimo somhlabathi ukukhudumala komkhathi lokunye eZimbabwe. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli elithi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ethi 1202-465-0318. Sikuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Oliver Lisa umthembo sithemba uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.